So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingayivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 16 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wezokholo oweZCC usola ukuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende lamakansila usithi kumele umthetho osetshenziswa ukususa amalunga amabandla oyirecall kumele wesulwe.
Siyakwazi ukuthi ngo-1981 ubaba uNkomo leZaphu yonke yaxotshwa kuPhalamende besithi bona bafuna ukukhoza uDlakela. Sakubona futhi ngo-2020, sakubona ngo-2014, sakubona ngo-2005.
Kuqhamuka umkhuhlane wenkomo esilobela isigabeni senkabazwe.
Kuluma senze nje kompofu kufeza aba ngu-5, esibe ngu-6 khona be-6 adongana ayibonakali. Kodwa kufeza inkomo ezidlula 4-5, muzimunye ziphongweqa idilikele phansi ihlife.
Lamuhla sikhangela ukwenziwa ngokansila wedede esigabeni seWange umnumzana Stanley Torima owenelisa ukulethela izakhamizi odokotela ukuze uZulu engayi umango ukuyadinga izempila kahle.
Ikwanisa futhi lako ukuthi kube le-pharmacy lapho abantu bakwanisa ukuthi bengahlolwa lodokotela, bayakwanisa ukuthenga amaphilisi abo, imithi yabo bayabe beyifuna khonaphambi, bayakwanisa ukuthi bethole one ndawo yonaleyo edede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wezokholo oweZCC usole ukuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende lamakansila usithi kumele umthetho osetshenziswa ukwenza lokhu oyirecall kumele wesulwe. Embikweni owethulwe ngolwesihlanu, iZCC ithi kumele inkokheli yezombusazwe ihlale phansi kukhulunyiswane ukuze ilizwe liye phambili. iZCC ithi ukuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende lamakansila kubangela ukuba abavoti bengathembi uhlelo lokuvota ngoba ababavotelayo bayabuya baxotshwe. Sixoxe lelunga leCCC umnumzana Timothy Muringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Siyakwazi ukuthi ngo-1981 ubaba uNkomo leZaphu yonke yaxotshwa kuPhalamende besithi bona bafuna ukukhoza uDlakela. Sakubona futhi ngo-2020, sakubona ngo-2014, sakubona ngo-2005. Iku-operator okuyenza khona izanu ngoba iyakwazi ukuthi abala bantu in terms of ama-votes legitimacy. Mina engakucela ebantwini bonke beZimbabwe jikelele, obaba, omama, labo uti labosisi iZimbabwe ngeyethu, akula muntu ozasitshela ukuthi sifuna ufaka ubani omele abe ngobe nguye ngupresident owelizwe lethu. We have a choice. Siyakwazi ukuthi kwaluwa impi eliberation sikhipha zona lezi isituation zabo Smith ezaziyalisa abantu ukuthi bazimelele ngokuvota one man one vote, bazifakela ama representatives abawafunayo. So ubuningi bethu bahamba bayavota and lokhe befuna ukuxega abantu beMathebeleland beyenza ama-recall ona lawo ngoba bayakwazi ukuthi bathunje abantu abaningi khona ngale, so bafuna ukuthi babaqede bangakungabalodlakela. So mina ngicela ukuthi abantu beZimbabwe bonke sinanzelele ukuthi iZANU-PF is in trouble kathesi. So yikho sebefaka ongama-recall esingakuzwisisiyo.
Sizwe njalo umnumzana Chavangu esala ukuthi incwadi ethi yona isekuxotshwe lo mongameli webandla umnumzana Chamisa ingamanga. Uthini njalo kubona njani lokho? Ukuthi ngobani obengaba sebeloba incwadi ezinje?
Lokho kokuthi sebasebenzisa ubaba uChabango, well, that's another issue we can discuss later. But thina siyabona ukuthi who is behind this is ZANU-PF period and umnangagwa labantu bakhe ngoba bayakwazi ukuthi sisadiki iAU leEU lamazwe wonke phansi kwe-UN charter babatshela bathi kwakungela ma-elections or ukhetho olalu free and fair and above board. So yiyo into abayesabayo leyo ukuthi kuzaba le-re-election eZimbabwe, abantu bakhetha abantu ababafunayo. So ya ukurecall abakuyenzileyo lokho ikudlalisa isikhathi ngoba abasoze barecall abantu ababavotelayo. Ndiyabona. So there's no way e-locusin effectiveness ye recall is going to be just let go ngabantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe will decide what they want to do. Thina siyakwazi ukuthi we won under very difficult situations. And kathesi these ZANU-PF people are coming to destroy the democracy eZimbabwe. So hayi, thina sibona ukuthi enye incwadi leyo kuthiwa ibhalwe ngubaba uChabango. So now sebe sithi yena kayibhalanga, ibhalwe yifazi njani njani, but nguye wabhale ukurecall ama-MPs. Anto yayibona indaba yangikhona ukuthi vele awuqedakali ukuthi iZANU-PF one hand does this, the other hand does the other thing. So kathes is just ukutshela abantu beZimbabwe yonke ukuthi sokuyisikhathi senu bantu beZimbabwe to reclaim your motherland. Ngoba sesibonile ukuthi iZANU-PF has failed to run our country.
Lo ke ngumnumzana Timothy Muringai, ilunga le-CCC. Imizamo yokukhuluma labeZANU-PF ngalolu daba yehlule. Sokuqhamuke umkhuhlane wenkomo esilobela isigabeni seNkabazwe, lo mkhuhlane ubikwa ungahlasela inkomo, ziyaqatha ziwele phansi zife khonapho khonapho. Sixoxe lo kansila kaward 29 esilobela umnumzana Willard Moyo owebandla leZANU-PF, saqala ngombuza ngomumo wesigaba sakhe.
Hayi, umumo esigabeni sami kawumanga kuhle babakande. Le nhlupho sibili ezimbalo ezingani ziyangixaka esigabeni sami ngisikhokhelayo. Uhlupho lokuqala luhlupho lwamanzi. Sokomile, phansi komile amanzi kulesigaba sedomlanda. Isigaba sedomlanda ngale kugcineni kwewadi kususiya emngceleni wenkayi. Bathwele nzima ngamanzi okunatha. Isibhorani sabo babelaso sesawoma, sasingumgodi. UMP wethu ubabunyebera wangithuma ukuthi ngibagebhisele esinye isiborane. Sagebha isiborane safika phose u-100 meters, akomile akuphumanga ngitsho amanzi. So sisesikhathini sokuthi sizame ukudingeni ikhampani eza kuyasaveya amanzi khonaphana sibuyele siyegebha futhi. So ngalesi sikhathi bathole nzima bakhaya emfuleni kugwelwe amanzi, kunzima lapho, kunzima babagande la. Iziborane eziningi ngathi sibili isigaba sonke usukele edonsa 1 uye edonsa 2 uye Chapewa uye Mawolo kohlo, sigaba zonke lezi amanzi aluhlupho. Sokomile, i-water table siyehlile yaya phansi. Angazi ukuthi singathola ncedo bani ukuthi siharveste amanzi la wadlula kugwelwe egijima iminyaka yonke izulu lingana, kudlula amanzi amaningi, idlula isiyala. Ngathi singavimba njani ukuthi uhulumende sincedise lenhlanganiso ezizimeleyo isincedise ukuthi sinqume umfula, sivimbe amanzi lawa angahambi kwenzela ukuthi abantu ngezikhathi zokutshisa, izikhathi zokoma kube ngalindlela. Olunye uhlupho lwesibili esengilalo ngumkhuhlane wenkomo. Sokuqhamuka umkhuhlane omubi esigabeni sami owokufa kwenkomo. Ngikhuluma senze nje kompofu kufeze aba ngu-5 bezibe ngu-6 khonapha e-6 ade ungayibonakali, kodwa kufesibili inkomo ezidlula 4-5 muzimunye ziphongweqa idilikele phansi ihlife. Asazumbe umkhuhlane wokuswela amanzi umkhuhlane omunye angikezwa le-report e-veterinary ukuthi bathi. So ngilo hlupho olunjalo lapha esigabeni olunye olumangalisayo la, kunzima babagani, kunzima sibi.
Manje ngokubona kwakho ngeziphi indlela ezingasetshenziswa ukulungisisa lokhu?
Uhlupho lolu luzalungiseka ngesikhathi lapho esizathola khona uncedo kuhulumende nakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi sizuze ukuthi sithole izinto zokusebenzisa ukuthi senze i-water harvesting during this rainy season esiyakiyo. Kufanele ukuthi ugwelu lodlula la manzi iminyaka wonke kusina izulu eliningi ugcwala umfula qeda iviki yonke ugcwele amanzi wonke abedlule ehamba siwakhangele, fuze senze ukuthiwa i-water harvesting. Hulumende the Second Republic njengokuthembisa kwayo, njengokusebenza kwayo, hulumende ekhulumisenza sizayi
approach ama office ukuthi ama engineers asiplanele idam sinqume ugwelo lo kube le dam ezabamba amanzi ligcwale azasi sustaina ukusika bonke chisa izifuyo zethu zithola amanzi abantu bathola amanzi zonke izinto eziphilayo ezihuguzela emhlabeni zithola amanzi kulelo dam konke lokhu siza kwenza ukuncedisana le government e Republic of Zimbabwe lama NGOs labantwana bakithi abedonsa khonapha abechaphe obemawolo kohlo abazimisele ukuthuthukisa isigaba sabo yikho ukuze silungisise uhlupho lo hlupho lwesibilo lwemkhuhlane yenkomo lokufa kwenkomo lokhu ikuthi abantu bakithi kabaxwaye ukusebenzisa amajekiseni abangawazange bawafundiswe abawaphiwa bepho kuhlangana lo muntu ohamba endleleni ethi uyakwazi ukuhlaba inkomo omunye ambethole kuyisigubhu kwakhe ethi ngiyakwazi ukudoza inkomo okungabhalwanga lokubhala isigubhu sikamazuwa sifake umuthi phakathi ukuzuphonga umbhadala imali umntulana kunathisela inkomo zakho hayi bakithi hayi bakithi inkomo zifunda ulwazi olwesayensi.
Hello ke ngumnumzana Willard Moyo ukansila ka ward 29 eSlovela engowebandla lezano PF. Amakansila athwele nzima imizameni yokuthuthukisa izigaba zawo ngenxa yomumo wezomnotho elizweni lonke jikelele. Lamuhla sikhangela ukwenziwe ngokansila wedede esigabeni sewange umnumzana Stanley Dorima owenelise ukulethela izakhamizi odokotela ukuze zingathathi umango omude ukuyadinga ezempila kahle.
Kwanisa futhi lako ukuthi kube le pharmacy lapho abantu bakwanisa ukuthi bengahlolwa lo dokotela bayakwanisa ukuthenga amaphilisi abo imithi yabo bayabe beyifuna khonaphana bayakwanisa ukuthi bethole one ndawo yonaleyo edede kukhanya abantu bayasizakala kakhulu. Siyathola abantu from Uluvimbi Kamativi and the surround le ndawo ezomakhelwane bedede Makwandara Jejou Luphothe Mabale zonke zonalezi indaba khathesi ziyancedwa ndekala la madokotela wona lawa amabili lokuthenga imithi yabo kufamasi yona le. Enye into ngakwanisa ukuthi ngiyenze akudinga imaterial yokuyakhisa ama-classroom blocks yakwisikolo ezimbili ezeprimary iSt Francis Xavier Primary School leSeroy Wellings Primary School. ISeroy ile one classroom block ile four classrooms but yona ilabantwana from ECDA up to grade 7 so ngabona kufana ukuthi kuvele inye classroom block ingaba lama classrooms akwana mathathu kumbe amane akwanisa ukudinga imaterial efunakalayo isithina oRiverside oKwari siyakhangelisa ukuthi izulu lingakhani siyingezele imaterial ukwenzela ukuthi umsebenzi uhambe nxa isikolo sizavuka ngo-2024 isifundi sithole izakhiwo zangona sezikuba
zikhona yini ezinye inhlelo ozenzayo okakathesi?
Okakathesi inkangarane lokulwisana indaba yamanzi loko kuludubo edethe ngikhuluma kanje abantu abala manzi okunatha babencede amanesi lamanzi bakwanisa ukusebenza eminye imisebenzi yabo kufanana nxa behambe beyicelana lamanzi endawo ezitshiyenetshiyene lapho kuhamba khona abantu benkomboni. So kathesi inyalwisa amandla wonke ukuthi sizame ukulungisa indaba yamanzi itemeshule sesiyophela abantu sebesikhalisile ukukhambeni kwake kwaba le program i-presidential program sakwanisa ukuthi sizuze one site yayimele ukuthi kuzoyenzwa isibholane abantu bangona babuya but bagebha 90 meters endaweni yedethe it's a dry area ezewange region is a dry area so akula lapho ungathola khona amanzi ngelesi than 120 or 130 meters so bagebha 90 meters kuphela abatholanga amanzi kumele babuye futhi but njengoba ulukhethe sowadlula khonoku kuzatsho ukuthi engeke ngaphuza ukubuya so kuyabe sekusithi abantu bangamele ukuthi sidinge abantu bengabuya bezodiphena yona leyi whole yayiyenziwe isikhathi sibenefita that presidential program so iwo mthwaro lawo okwakathesi amafitshane ngathi ngisakhangelana lokwamanzi kakhulu of course sakhangana ngokwe road nalawa lokwemgqaqo isikhathi esizayo iminyaka ozayo kulesikhathi sangona ngamere ukuthi ama roads elungiswe.
Hello ke ngumnomzana Stanley Torima ukhansela wedede esigabeni sewange. Uma manje ke sikhangele iziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umkhuhlane wengqondo usuhlasela abantu abaningi kakhulu kobulawayo. Leli phephandaba lithi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu abahanjiswe ezibhedlela begula lomkhuhlane kumnyaka wonalo osuqalisa ngozibandlela. Iphephandaba lobulembu elizimlive.com lilodaba lokuthi amalunga edalela ephalamende awebandla lezanupf asetshele uhulumende ukuthi awafuni kuphiwa imali yokuthuthukisa izigaba yeConstituency Development Fund ingamadola eZimbabwe kodwa bathi bafuna ukuphiwa engamadola eMelika. Oba manje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi beStudio 7 elibingelela nabalaleli. Hayi siyamuza uKhaliphane Bhugeni lo Chabanga amadoda lomhawu la azabulawa ngumhawu wayengavule abe iphathe phongfunga ukuxokozela. So incwadi leyana ibhalwe yibo sebephika ngokupita uyalile kulema babo wahle wafaka kuTwitter. Sebephika bebesithi kukhona khona uChamisa bamrekhola nga ama-ofisi leyana hhayi akhona i-3C vele ngeke bekwenzela ukuba abashiya abantu ngeke vele uChabanga ambe arare ukuthi uChamisa kaphume e-ofisini la. Uchamisa uthandwa ngabantu wakhethwa ngabantu. Anti wathi kuStudio 7 lapha ufuna lenze iCongress, sifuna ukubona ukuthi uzoyenza iCongress leyo njalo uyenza nabobani. Anti uyakukhuluma uzenza ungani lesupport ku-3C ayiyenze iCongress afakeni ama-structures esibone aphuma kuChabanga esenziwa nguChabanga leyo meeting ibezwe nguChabanga. Lokho ukuthi bethu uChamisa uyathuma abantu encenga uChabanga. UChamisa kenza i-dialogue loChabanga njalo uzaduma umuntu kamncengi futhi vele lokuthi kuloChabanga ngakwazi. UChamisa uright noma elenkani uright. Mina vele uyandihlanyisa simthande njalo lenkani yakhe. Uyafuna kawufuni ngaze likhulume ube labantu bakhe abakurobhayo vele i-vote idinga abantu abamore than 10,000 vele kuyakhuluma ngabantu abayi-20 ongelancedo futhi ongasoze kusifake livoti vele singelandaba layo. UChamisa ngupresident wethu uyafuna kawufuni. Labo witness dube uyabezwa bethi yeke u-3C bayalwa. UJonathan Moyo ngabezana uPF labo kaSwerere besabukubuyela izweni besabukubulawa. Mna ngagwade ekhuluma wathi egwanda bamfakela i-poison. Wayefakelwa ngobani ngoba babebodwa bezana uPF. Vele kuzana uPF la kumsindo ukhona. Khona apha nxa bengakhipha uMnangagwa khona uzabona o-Obed Mpofu beseqa iboda bebaleka. Why? Ngoncwadi litshayela phansi liyakwazi ukuthi ungavele uvele uyenze njengoChabanga. So uyavuka ungeke uChabanga phela ngako kuzana uPF esenza njalo ngakasekho le mhlabeni. So lingakuyenzi khona lokhu kuthona likhuluma nge-3C vele thina singeke silalele uChabanga lothi.
Salibonana, salibonana abalaleli beStudio 7. Mina ngikhala lalaba abazithi amaNdebele umthokazi. Why likhuluma libandlulula abantu? Ngobani ongela umzukulu wesishone? Ngobani ongela umzukulu wesiNdebele nowadays? Kathesi siphila one life. So lokuyana kokubandlulula kwagcina kudala long back ago labantu babangafundanga. So let us work together as children. Forget and forgive. Siye pambili lempilo. Silungise ilizwe. Singakhethi ukuthi leli iNdebele lelishona. Siyakhe ilizwe. Ungathi umtokazi, umtokazi ulabantu abangaki? Less than a million. Amashona lawo say less than 2 million. Abaningi say amabhasteli because kuhlangana iNdebele leshona. Kuzalwe umuntu. Kuhlangana ithonga leshona. Kuzalwe umuntu. Kuhlangana iNdebele lethonga. Kuzalwe umuntu. So umuntu lo liyamuntu umhloba. Asivuseni amakhanda. Siyakhe ilizwe. Kulolo ubaba ozithi nguye uChabanga lo ofuna ukubulala amaZimbabwe naye uNkulunkulu umdekile sizambona ukuthi uzafika ngayo. Yina abathengisi lathengisa uJesu uJudas Iskariot imali yangkhona wazoyilahla. Ngiyabonga
Studio 7. Studio 7 ngiyabulisa lapho kubasakazi bonke abakithi ngibulise kakhulu esizweni sonke sakithi sakomthwakazi. Ngithi salibonani bafowethu omama nabobaba labomkhulu nabogogo abantwana belela kubo bonke abantu. Hayi siyazizwa ke indaba ezikhulunywayo kakhulu ngobaba lo uChabanga abamsola ngapha la ngapha. Hayi uChabangu ayisibona abanye thina iphutha lakhe uwenza kahle njoba uChabangu kakhulu futhi into ayibe ukuthi abantu bavumelana layo hayi ukuthi umuntu oyedwa abe sesenza into yakhe yena ifunayo ngenxa ukuthi awuyilida cha hayi akwenziwa njalo ebantwini abantu phela obaoni abantu yabalida xa ubalida abantu balide ngokweqiniso ungabalidi ngokuthi wena ngoba usungulida sokumele ubaone cha chamisa ngaloni abantu angabakhetheli abantu abazabamela babakhethwe yisizwe wakhuluma ngakho before election uChabangu yakhona amavidiyo akhona ikhona ividiyo yangkhona esekhodi ephuma ekhodi uChabangu asaye bamlalela abantu but namhlanje seyenze kwaze kwenzeka kunathi sabantu bexhwatha bekhuluma besiyale besiyale hayi umuntu angaoni abantu ngoba eyilida
Sidiyo 7 amatshono mna ngicatshulwa ngumuntu notwagqumgqum wena mdala kanti wehlulwa yini engqondweni ukukhuluma uyazama sibili kodwa kona ukuthi gqumgqum ungumuntu omdala aboni kuyakwenza ingathi usuphambene mina mboni ngathi ngumuntu ophambeneyo wena kanti nxa ungumuntu omdala uyazabalale eje yakuthi usukhulile sibili lokho sithi gqumgqum ugijima uye egoli gqumgqum ugijima uye ezimbabwe gqumgqum you want to comment every day abanye abantu bengakhulumi uyisihlobo ube sabothungamini nabogips dubela bobani azimne kuyandaka wena mdala wena akume mbijani ukwenza umsebenzi ubuye ekhaya uzohlala la ekhaya awufuni ukusebenza ufuna ukuba lokugijima le politiki hey sapho hey sisisto kanti uyini usani wazini ungathi usamfundisi uyafake ichurch ufakeni vela uqedakali wena mdala kusijiye thina sesidakekile ngawo
ngiyabingelela kwistudio 7 ikwami efuna ukudlulisa iloko ubona ndlokanileso nkana kwistudio 7 angazi kumbe odm leizofika khwabe izozwakala ngazi ifuna ukukhalaza kakhulu ngento eyenzakala lapha ezimbabwe mina into engiqala ngayo nje isadaka isadaka kahle kahle ma singakananzeleli abantu bangakayinanzeleli isadaka iyakhandela ukuncindezela ama-position party bayenza nje le nhlangano vele bengiqonde ukuthi bencindezela ama-position party bathi bebona nje ama-africans sezimela wodwa selabo bephumelela bahle bathi asikhandele isadaka ukuthi kungazabe le position party ezathi izobusa njalo singabheka kubusadaka singama-africans siyahlala vele sinje akulalizwe lalizwe isadaka isithetho ukuthi lizwe isadaka ilizwe isadaka ifike ijhayelela phezulu subona-ke ngezimbabwe manje ukuthi kuhambe njani kodwa nakho namhlanje sebejikile isadaka abantu nje bekhohlwe ngesadaka kubona ezindlela
Salubonani, salubonani Studio 7 bonke labalalele. Ave sezwe ukuthi lokhu zenu uChabangu isikhulumeli sakhe leso sithi sona uChabangu hayi seshiya umuzi wabaleka. Ubalekelani uChabangu? Why lisikhohlisa lithi khona lokhu zenu uChabangu sebalekela ukuthi ephephisi lokhu zenu impilo yakhe. Mancane liqiniso uChabangu uzele uChabangu lomndeni. Full stop.
Yes, bingelele enkundleni. Sizichona njani basakazi? Hayi lokho sidangele ngendaba kaSindiso Chabangu ukuthi kahle kahle njengoba sithi uxotsha amakhansela e-TRIPC lama members of parliament inhloso yakhe ulungisani ufuna kube njani kodwa yena ngavela ngamuzwa undoda lo inkulumo yakhe ukuthi yena akuyena umuntu olandele i-TRIPC lo ngavela ngamuzwa ukuthi nguye uhamba lefazi undoda lo ngavela ngamuzwa ukuthi nguye futhi wadala ama-double candidate ku-TRIPC lapha kobulawayo ngibe sengimangazwa ngukhaliphani bhugeni lo osesithi la eselilunga le-TRIPC kanti ku-MDC baphume nini isiphelileni MDC sebegijimile futhi balandela uchamisa khona ngale kwenziwa yini kanti okhaliphani bhugeni ukuthi behambe belandelelana lochamisa bengasali ku-MDC yabo leyo abajayela futhi abayidiliza bayichitha bayiceda nya lamhlanje futhi sebefuna ukuyadiliza i-TRIPC angazi ukuthi abantu be-MDC banjani ngoba yonke into abayenza bahamba bediliza behamba bediliza kodwa lifisa kube njani into eliyifunayo laphana yini kuchamisa njalo futhi kambe lokho okwenzayo kuyathuthukisa ilizwe yini kumbe ngenye indlela ebulala ilizwe
Studio 7
7 vuka njani linjani ha sesibhekane nomnye umkhanso we 5 years kungela amanzi emadrobheni kungela gesi kungela umsebenzi elizweni abantu bephuma besahlupheka ngaphandle kwenyiliso ayikwezima lokho kunzima kumba unkulunkulu okhonzwa yilaba abantu abagcwele kuleli lizwe ukhona kumbakekho ayi kunzima lokho kwasezimbabwe uma senga ngilapho kobulawa iphumule emadokini.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkulungwane zabantu zingene ezitaladeni zamadolobho amaningi awemelika betshengisela usekelo lwelizwe lePalestine kulandela ukuqhamuka kwempi phakathi kwele Israel lamabutho eHamas. Ukutshengisela lokhu kwenziwe ezigabeni ezibalisa iWashington DC, New York ledolobho eliyilo elilenani labesimuslim abaningi kakhulu kwele Melika ele Dearborn eMichigan. Kutshengiselwe lakwamanye amazwe amaningi abalisa eLengilandi, France, Germany lamanye asezwekazi leAfrika abantu besekela nxazombili. Lokhu kwenzakala amabutho akwele Israel ebikwa elungiselela ukuhlasela elePalestine. Sixoxe locumungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukukhanya sibili impilo ingathi kayibonakali kuhle ukuthi kathi izaba yimpi enja. Ikakhulu nxa kuyikuthi ngikhona bezangena lapha behamba ngenyawo kumbe behamba ngemchini emkhulu ama-tanks la bengena besiya ku-ground phakathi khona ngale eGaza. Ngoba lapha eqinisweni ukuthi ebantwini abayi 1,200,000 sukumane liphume emzini yenu lihambe lisuke khona lapho ayisiyonto encinyane eza kwenzakala masinya khona ngabantu abanenga kakhulu lapho kufanele nje ukuthi uthi abantu abakubulawayo laphana sukani lapho kubulawayo liye eGwanda lehle liye khona ngale Gwanda lengahlali kobulawayo abantu labana phela kulabantu abayimhlobo emnenginengi abalaphana kobulawayo kumbe ngithi eGaza abadala abantwana abagulayo abayizigoga abanjani bonke bakhona. So kukhona ukuthi angilaqinisa ukuthi kuza kwenzakalani ngoba ngikhona kuzachitheka iGaza lapho.
Abanye basola eleMelika besithi yilo eliguguzela ukuthi impi le iqhubekele phambili ngokuthembisa izikhali eleIsrael kodwa lingakhulumi ngokukhumisana umlotha. Ukubona njani lo?
EleMelika likhanya ngathi ayi kale ubhuli sivili umli ngoba nxa kuyikuthi ufuna ukuthi emhlabeni lapha uchaye iMelika ufanele ukuthi uchaye iIsrael ufanele lokuthi umuntu elomntanakhe uchaye umntwana. So ama-Americans i-Israeli bayiphatha njengomntwana umntanabo ikho nxa kutshaywe yona hayi bo kutsho ukuthi ukonakele umhlaba wonke ngoba ngendlela abahle basukuma ngayo bazinikela ngayo bakhuluma ngayo bathumeza izikhali ngayo iphangisile kakhulu yeqinisweni abenzi ukuthi umumo wakhona ube lula kodwa benza ukuthi ube ngamandla. Iko mina ubona kwami mbona ngathi labo sebelungele ukuthi lo ovusa ikhanda labo batshengisele amandla abo kulo muntu ozavusa ikhanda esengezelela ubuhlungu lobo obuvele sebube khona.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezembusazwe ekhona pha kwele Melika esigabeni seTexas. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umanyano wezokholo oweZCC usola ukuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende lamakhansila usithi kumele umthetho osetshenziswa kwenza lokhu wesulwe. kuqhamuke umkhuhlane wenkomo esilobela esigabeni senkabazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngoChris Gande. Kodwa silazo ezinye indaba kusihlwa ngo-7 ntambama nsuku zonke.